indaba yasethusa kakhulu ngenxa yokuthi nxa sesibona abantu abakhangela ukuthi kube lokuthula elizweni lethu leZimbabwe sokuyibo abagangadanayo abagongodanayo abachayanayo kuyethusa kakhulu. Sinanzelela ukuthi konke lokhu kwenziwa ukuthi ilizwe lethu lilendlala, ilizwe lethu lilabantu njengamapolisa asesenza imisebenzi ongamelanga vele bayenze. Sike sananzelela ukuthi bake bajikela lokho okuhlabayo kwabo kubhewule imithovu eminingi abantu besifa. Lokhu vele kuyinto okwakungamelanga yenzakale njalo azange sizwe amapolisa exolisa ebantwini. Ngakho-ke lesi sigaba sokuthi bathane lamasosha kulungile ukuthi kulungiswe abantu bengabochayana, kodwa mbona ngani kumele ukuthi kukhangele impande yokuthi kanti kuyini okwenze abesibutho beze bezonde bechaya amapolisa. Uthi ukuthi indaba yabo leyi yokuhamba befaka lokhu okuhlabayo kudabula-ke amathaya abantu, kulimaza abantu, kusiba nezingozi, mbona ngani kube kuyinto okumele ukuthi iphele ingasayenziwa futhi.
Sesiside isikhathi uZulu ekhala ngodaba lwama-spikes lolu ubaba Sibanda, ngisho lasedalela ephalamende soluke lwaphathwa lolu daba. Ukubhaxabulwa kwamapolisa ngamasosha singabona kusiba yikho okuqeda ukusebenzisa kwama-spikes na?
Engxenye okungabe sokuncedile ukuthi kume, kodwa siyazi ukuthi udubo yikuthi lindaba yama-spike yesetshenziswa ngamapolisa ukwenza imali. Udubo olukhona yikuthi lo obathumayo ukuthi bekwenze ukwenzela ukuthi athole leyo mali uzakuma yini. Kuduba ngokuthi kuvelela ngathi, ngoba nxa sikukhangelisisa kangani kuyabe kuvelela khona le ma-ofisini amakhulu kuyindlela eyokwenza imali engalunganga esisetshenziswa. Mbona ngani kuzahlupha, kodwa-ke kungaqhubekela phambili, kodwa mbona ngani sokutshengisa abantu ukuthi sokusiba lo mzila owesabisayo osuweqwe ngamapholisa lamasosha okokuthi kungaqhubeka lokhu kusiya phambili ilizwe lethu lisengozini kakhulu yokuthi abantu balwe, balwisane, balimazane.